Embikweni awethule namhla uMongameli Mnangagwa uthe baningi abantu abafihle impahla lemali engena kuzigidi lezigidi phandle kwelizwe. Ngalokho uxwayise abantu laba ukuthi baphendukise imali phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo kuqala mhla ka-1 Mpalakazi kusiya ekupheleni kukaNhlolanja. Abazakwenza lokhu kabasoze babotshwe njalo kabasoze babuzwe ukuthi babevele beyikhipheleni limali elizweni. Kodwa abazakwehluleka ukulandela lumlawo bazabotshwa bajeziswe kutsho uMnangagwa. Amazwi akhe lawa amukelwe ngembono eshiyeneyo. Olwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu njalo ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Esindlela Ncube uthi leli linyathelo elihle kakhulu elitshengisa ukuthi uMnangagwa ufuna ukwakha ilizwe. Omunye njalo olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole yena uthi abantu abafihle imali ngaphandle kwelizwe bayaziwa njalo uthi kumele bajeziswe.
Njengabantu abalela amalungelo oluntu sibona ngani lokhu kusisele emuva kakhulu uma sesikhangela impi yethu ne-corruption. Uma abantu behambisa imali ngaphandle kwamazwe okungekho emthethweni kumele bebanjwe behanjiswe emajele. Kanti-ke njalo kungaba khona ukuthi lokho kwenzakalayo nje ikufuga labo ababekwenzile kungani nje kube yi-trap ebakhona.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thokozani Nhlapho uthi leli nyathelo lihle kodwa akumelanga kube yindlela yokubamba kumbe ukujezisa amalunga ezanu-PF akucelele G40 lona ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-team Lacoste lingafuni ukuthi uMnangagwa abe ngumongameli welizwe.
Inyathelo elithethwe ngukhulumende kaMnumzana Mnangagwa yalamukela njengabasebenzi bakho. Sabanga ukuthi izinto nje ebobasuku adumele nje lomgame ayenze ukuze alondoloze umnotho. Ufisayo nje ukuthi abantu bonke abazehlule ukuthi baphendukise umnotho wonke ade bazokupenalyza benelise ukuthi uMnangagwa bafake ethini engenakuyena ngokuba sikulu ukuthi laba ngobhororo bakhe kungene izihlobo zakhe.
UMnumzana Bekezela Nyathi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi leli linyathelo elihle. Ngenxa kokusungulwa kwamabhondi North ngo-2016, uZulu eZimbabwe ikakhulu abasebenza kuhulumende bebekhipha imali eZimbabwe besiyayifihla emabhanga angaphandle kwelizwe. EleZimbabwe libhekane lokusilela kwemali njalo uZulu utshona endwendweni zamabhanga lapho aphiwa khona ingcosana nje ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.